Walamukela emoyeni ngenjabulo enkulu sithandekile mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Kuthi kukhona ukushotayo emthethweni yethu. Ngoba ngibele kube lo mthetho njalo ukuthi once kungabonakala ukuthi kukhona usuyenza ukungathembile. Usuwabhiza imali emele ukuthi ngayo iyasebenzela abantu. Usuzidlela wena, hayi kumele kube lo mthetho phela ukhangela khonokho. Sibona ngani uhulumende kazimiselanga ukuthi adile le ndaba le.
Inhlanganiso ezilwela ilungelo labesifazana zikhuthaza ukumanyana kukazulu weZimbabwe ukuze akhulume ngalizwi linye emkhankasweni yokulwisana lokungethembeki i-corruption.
Uma kungazange kulungise sithi ama-governance structures nama-administrative policies akhona lawo azenza ukuthi kuvikeleke ukuthi laba abakupolitiki bengangeneli bengabi lokhu bekuthwipha bekhipha abantu bengisenza ntando akula nto ezolunga.
Imisa Zimbabwe ithi ukugenqulwa kwesinqumo sokwaba kutsha izikhundla emsakazweni we-ZBC okwenziwe yibhodi yalinkampani kuveza sobala ukuthi akusoze kwaba lenguquko ezakwenziwa kulomsakazo. Amalunga edale lephalamende athwalisa nzima umphathintambo wezabasakhulayo lokuthuthukisa umnotho wabansundu ngendlela eyaphathwa ngayo uhlelo lwemarange Zimonya Community Share Ownership Trust. Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kulomsakazo. Inhlanganiso ezilwela ilungelo labesifazana sezikhuthaze ukumanyana kukazulu wonke weZimbabwe ukuthi akhulume ngalizwi linye emkhankasweni yokulwisana lokungethembeki elizweni osekubulale zonke inhlangothi zomnotho. UMavis Kamau sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Emhlanganweni oqoqwe ngabenhlanganiso ye-Women Resource Center and Network wokubonisana phezu kokungeziwa ukuqeda lolu dubo o-Government and Development Guard Talk owenzelwe eMikles Hotel lamhle kuseni, amalunga lezinhlanganiso akubeke sobala ukuba lubangela ubuyanga lolu dubo lokungathembeki nxa lungasalungisiswanga. Obe ngumhlonitshwa emhlanganweni lo obuphezu komonakalo osubangelwe yikungathembeki elizweni, uDr. Charity Manyeruke wase-University yeZimbabwe uthi kumele basiwe emthethweni bonke abatholakala bephatheka kulokho kungathembeki. Uthi Manyeruke kungumsebenzi wedale lephalamende kanye lamalunga amela uZulu ukuba baphathe umsebenzi wabo ngokufaneleyo wokulondoloza impahla kahulumende.
CEOs must not overly stay in office until they are no longer relevant to national development agenda. As CEOs, you know, you want them to be active on a certain period of time, map their objective, their strategic plan, vision, implement it, pass the baton.
Umkhokheli wenhlanganiso ebona ngezokuqedwa kobuyanga ebantwini eye Poverty Reduction Forum Trust, unkosikazi Judith Kaulemu, uthi udubo lokungathembeki lungayekelwa luqhubekela phambili njengalokho osekuyikho khona elizweni luzakhula okwesabekayo lube nzima ukululungisisa.
Corruption, it supports, stabilizes, and it deepens inequality. And inequality in public sometimes ends in conflict, and conflict is not health, it's not progressing. It constitutes regressive redistribution of resources from the poor people to the non-poor. But if you take a CEO who does not only get that huge salary 1 month, but 12 months in a year.
Kuthi okhokhela inhlanganiso ye-Transparency International in Zimbabwe, unkosazana Mary Jane Ncube, yena uthi uZulu kumele akhweze ilizwi esola indaba zokungathembeki sikhathi sonke, hatshi kulandela abanye ngoba sekukhulunywa nguhulumende olamalunga amaningi abesilisa. Wapha isibonelo sokwenzakala kulezi nsuku lapho indaba egudwini kungezeholo elesabekayo eliphiwa abaqondisi bamankampani kahulumende.
Thina sithi omama yibo abantu abakwanisa ukuthwala indaba leyo bayise phambili, bafundise abantwana, bafundise ama-community lapho abahlala khona, labo bagcine ukuthi batsho ukuthi sesidiniwe ngokuswelakala kokuthembakala, ikakhulukazi abantwini abaphatha izikhwama zemali, imali efanele ithuthukise ilizwe.
Abekade bekulo mhlangano bathi akusizilutho ukuvezwa kwabaphatheke kulezi zehlakalo zokungathembeki kubuye kuphele nje kuphela njengesavunguzane kungena amanyathelo athathwayo okujezisa abafunyanwa belecala. Lokhu kugcizelelwe ngosebenzela uhlangothi lokukhulumisana loZulu enhlanganisweni yeZimbabwe Women Resource Center and Network, unkosikazi Buhlebenkosi Moyo, okubeke sobala ukuba akuyiwa ndawo nxa uvele ungekho umthetho olawula ukuba kuthiweni kulo osesaziwa ukuba uphatheka kundaba zokungathembeki.
Futhi kukhona ukushotayo emthethweni yethu, ngoba ngibele kube lo mthetho njalo ukuthi once kungabonakala ukuthi kukhona usuyenza ukungathembeki. usowabhuza imali emele ukuthi ngayi iyasebenzela abantu usuzidlela wena, hayi kumele kube lo mthetho phela okhangela khonoko. Sibona ngani uhulumende kazimiselanga ukuthi adile le ndaba le, ngoba njengoba nsithi uthi hhayi kuqaliselwa bele gethu sona mhla, hhayi ngase kwaba le mthetho sibiliye ukuthi abantu bayesapha, ngoba kathi silaba benzayo umuntu abekwazi ukuthi hhayi abantu baphonge ukukhuluma bathini thini nango lo khadi bedube besikhuluma ngayo anto sehambile sebile futhi ukuzifa.
UZulu obesemhlanganweni lo wethuswe ludaba lokuba selukusibanga esesabekayo udubo lobuyanga elizweni lapho solufika kusilinganiso zongamachumi edlula ayisithupha ekhulwini 62.6%, kuthi isilinganiso sokulichumi lasithupha salabo abangabayanga elizweni kuyilabo abalobuyanga obedlulisa amalawulo. Ngimele Studio 7 ngiseHarare ngingumevisi Gama.